sibona ngani lokhu utshengisa mhlophe ukuthi kafuni ukuthula lokhetho olungcwaba ngenxa yokuthi thina abe-MDC Alliance City kaguqulwe i-system yonke ye-ZEC kakhulu abantu abavela kuma-CIO nakumapholisa laku-army bakhutshwe. One. Okwesibili, in announcement, the telling of results, zonke ezama MPs, ama senators, ama councillors, ama president, azithalwe, azivalwe, zipublicize kuma wards. Ngoba okwamanje i-telling noma ukukhuluma ngama vote ka president kakhulunywa ngawo awadeclarewa ku ward, kawadeclarewa ku constituents, ayaphonga uthwalwa nje njise ku headquarters yiko abafika ba eden khona ngale ba announce sifuna ukuthi kuqulwe khona ukuthi ama elections wonke afanele ukuthi apublicize akhulunywe announce ku ward aka president lawo kuze kuyefika ku district kuyefika ku province kuze kuyefika ku national hayi khona ukuthi ama vote ka presidential candidates aphonga umumathwa nje engatshelwa abantu ugcine soku announce kwa kunashini headquarters ya Harare kunoko 2. Okwesithathu sifuna kube transfer amapolisa lawana okuthiwa ngama constabularies amapolisa wezigaba onqoza bengasebenzi kuma elections ngoba ngabantu be party basebenzisa bona uma sebesenzwa ama election bebagqokise uniform ezintsha akhanye sokungani ngamapolisa abawasuse enkayi bayesebenzela elupane abelupane babakhambise eMidlands yikho bona banabantu yibo abathunga abathusela abantu sifuna bebengabi khona njalo sifuna imedia reforms abantu bonke bakhulume free of charge kuZBC njengalokho kwenziwa kuzana
manje yona inhlanganiso eqhuba ukhetho eZEC lithini ngayo
sifuna iZEC ingatshengisi inketabe chavi lokuthi wena uvela ngapi ababe ngabantu abazimele mpo independent hayi khona ukufunzwa izana ukuthi enzani lalokho sifuna ama political parties wonke alinganiswe emthethweni ngijola ku media ngijola ku ZBC ngalokho ke sibona ngani umnanga kwalezana PF yakhe abafuni ama elections angcwaba ngoba basebejayele ukutshontsha okwakhathesi into engani yabathusa ngabantu abalandela iMDC Alliance kababuchamise emareserva lemakhaya ukuthi baphuma bemlandele njani yikho ke sebeqalisile ukwethuka amahlabi ezulu sizwa sokubona ngasibona kubuhlungu kusipha abantu umfutho yikho sesiza abantu abaningi bathi bazaregister ngitsho labazukulu babo abemakhaya kwenzela ukuthi noma sebesithi bayariga behluleke.